Namhlanje kweziphathelane labesifazana siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lonkosazana Roselyn Ncube, isikhulumeli sebandla lezombusazwe by Economists and African Democrats, i-LEAD, elikhokhelwa ngowesifazana. Kambe owesifazana engalibusa yini eleZimbabwe?
Thina njenge-LEAD, thina silo president wethu uLinda Masarira ungumuntu ongifazi. Sibuye uchair, chair wethu ngumuntu ongifazi othi uCaroline. Sibuye kusecretary general wethu ngumuntu ongifazi futhi uPrecious. Usikhulumeli ngumuntu ongifazi futhi uRoselyn Ncube. Yikho ke sifuna ukuzama ukuphakamisela abafazi ke bebambe labo izikhundla ezaphezulu abangasezi baziphiwa ngamadoda singangena kwamanye amaphathi. Ngakho ke sithi khona abantu, buyani livotele i-LEAD, buyani lisivotele lonke, liyekele ukuvotela amaphathi ngokuthi bayaziwa. Singathi popularity ngesikhiwa, sithi hayi, kasivoteleni i-LEAD, sivotele umfazi. Sivotele umfazi obe nguye obamba ilizwe. Khathesi singakhangela amazwe wonke abanjwe ngabafazi, siyabona ukuthi amazwe la aphumelele njengeGermany. Sibona ukuthi khona kule stability noma ku-currency yawo, imali yabo ilamandla. Ngakho ke siyaviza ama-fellow women ethu ukuthi please, buyani sivotele umuntu wesifazana, buyani sibambane, buyani siyakhilizwe lethu. Singabokhangelana phansi ukuthi ngokuthi ngunaka amandlo, ngokuthi ngu-star hayi. Singakhangelani phansi, akasikhangelaneni njengabantu abakwanisayo ngokuthi sizwa kuthiwa khona noma esindebeleni sethu ukuthi umuzi ngumfazi. Yithi esiyakhileyo imizi leyo, yithi esiyimisileyo, ilizwe leli limiswe ngabafazi.
Yiziphi inhlelo elizasungula elibona ngani zingathuthukisa impilo yabesifazane, lamantombazane, labasakhulayo? Njalo kuyini elingakuxwayisa ukuthi uhulumende ukhona engakwenza ukuthuthukisa umnotho welizwe?
Singafuna ukukhangela nje ngendawo yezemfundo. Umntwana oyinkazana nguye oyenza ingazane usalele emuva, nguye sizazama ukumphakamisa umntwana oyinkazana. Sibona ukuthi khona akula ma-child marriages, sibona ukuthi akula bantwana abayendiswa bengafuni, sibona ukuthi akula mntwana oyinkazana othathwa nje kuthiwa khona yena uye nguye oyebhadala ingozi esintwini sethu esingamathi nje ngama-cultural ama-barriers. Saka yikho khonokho esizabe sikubona futhi ukuthi khona abantwana bethu abangamankazana besukunyisele befanana labafana, bengaba ngabafana labo futhi kufuze besukume, kodwa besukume nje bebanye lamankazana. Sibone nje ukuthi khona izikolo zonke abantu ziyabe affordable, abantu bonke bekwanise ukuyebhadala, abantu bonke bekwanise nje ukuthi uhambisa abantwana besikolo, bangafuna ukuthi enze umbhoda nje ukwanise umuntu wonke nje. Umhlabathi uzaphuma umuntu wonke, umhlabathi awuseze uphukhethwa, umuntu wonke uzabe kwanisa ukuzilimela, umuntu wonke uzabe kwanisa ukuphumisa ukudla okukwanayo lemuli yakhe, ukudla ozahambe eyokuthengisa. Ngokuthi sibona ukuthi khona abantu bonke bafuze bencediswe, kungabe ngama-fertilizers, ngama-tractors okulimisa inkomo, umuntu wonke kwanisa ukuthi ebele ezimele lemuli yakhe. Ngakho ukuhambisa abantwana nesikolo akusezi kube inkinga nje, kuzabe yinto elula nje ukuthi khona umuntu wonke abe kwanisa ukuhambisa umntwana akhe ngaphi esikolo.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Roselyn Ncube, isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economists and African Democrats, i-LEAD, esixoxelayo eseHarare.